indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 31 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ibizwa ngabantu abangafuni ukusebenza bona ukuthi besinike imali ezifaneleyo, and okwesibili kasize sikakhame because ngeqiniso kasilayo imali lokuyakhona. Abatshela ukuthi thina kasilamali ukuphuma ezindlini semsebenzini, futhi ukuthi layo asilayo imali yokuthi sibe sihambelwe ngama-disciplinary hearing okungazwakaliyo.
Odokotela abasanda phutsha izifundo bembe phansi besithi abasoze bavume ukuyathoniswa nguhulumende.
Bona labana abangcono abama-fixed ngoba umuntu engazisebenzela zantanga ibhedi yakhe. So ngezinye indlela i-punishment yangkhona iyabe isiba i-punishment yomuntu ongekho ku-fixed, ngoba ku-fixed ngabhadala imali yakhe ngenyanga usebhadile, then abama-prepaid babazabaleprobela.
Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abawasebenzisa kuhle njalo ijezisa abawachaphazayo. Ukuhlangana kwamalunga edale lePhalamende leSenate eVictoria Falls behlaziya ngoluhlu lwendleko kahulumende ibudget ezayo kusolwa ngabaningi besithi kuchaphaza imali. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Odokotela abasanda phutsha izifundo abehlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bembe phansi besithi abasoze bavume ukuthoniswa ngabohlangothi lweZimbabwe Health Services Board olubabhalele lubazisa ukuba kumele bazochasisa inyathelo labo lokuqhubeka bengayi emsebenzini okuyinyanga phose ezintathu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Odokotela laba bathi uhlangothi lukahulumende olwe-Health Services Board alulalungelo lokubathonisisa njengoba lungasebenzi ngendlela. Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, ZADA, uDr. Mthabisi Bebe ulandisa phezu kwesinqumo sokwala ukuyathonisiswa ngokukhalala kwabo umsebenzi.
Asoze sihambe because one, ibizwa ngu-employers, ibizwa ngabantu abangafuni ukusebenza bona ukuthi besinike imali ezifaneleyo, and okwesibili kasize sikakhame because ngeqiniso kasilayo imali lokuyakhona. Abatshela ukuthi thina kasilamali ukuphuma ezindlini semsebenzini, futhi ukuthi layo asilayo imali yokuthi sibe sihambelwe ngama-disciplinary hearing okungazwakaliyo.
Lesi sinqumo uDr. Bebe uthi sithethwe ngemva kokunanzelela ukuthi uhulumende akazimiselanga ukulungisisa inkinga abakhala ngazo ekhetha ukubethusela.
Ulida uthi wapho nguphi ngopho ngudisappear wa-abdata. Baqeda ngu-abdata khonapha bamnyalela uthi elashwa waphuma nzima. Baqeda khonapha basihambise court, even though bekwazi ukuthi thina senza izinto zonke ezifunakala umthetho futhi singena ku-strike, but basihambise court. Basebebuya lama-disciplinary hearing yabo nalawa court, so thina sesikujayele lokhu kwethusela.
Uthi bazoqhubeka bengayi emsebenzini zize zilungiswe inkinga abakhala ngazo.
As long as nxa benga-adresanga ukuhlupheka kwethu esikukhangelayo ngamalanga amalanga empilweni, kasoze sihambe emsebenzini.
Umgcini sihlalo wohlangothi lwe-Health Services Board, uDr. Paulinos Skosana, uthi kulilungelo labo ukuthatha inyathelo lokuqhuba leyo mihlangano.
First, I mean, they don't respect the rule of law.
Vele kabawuhloniphi umthetho laba bantu. Kabazange basihloniphe lesinqumo somthethwandaba we-Labour Court. Asazi ukuthi basani imithethwandaba na lapho ikhangela udaba lwabo. Siyazi ukuba kabasoze bawulandele umthetho, kodwa thina akusihluphi lokhu. Sizoqhubeka phambili ngokubazisa ukuthi bezokuma phambi kwedali lethu bathoniswe ukuthi basho ukuba bahloseni njalo kuyini abangakho.
Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Japhet Moyo, uthi lanxa umthetho obavumela abe-Health Services Board ukuthonisisa izisebenzi zayo akaboni kulungisisa uhlupho olukhona.
Okuqakathileyo ukuthi nxa usuyitholile ke ingaba i-judgment ngoyifunayo uza kwenzani ngayo. Okwenzakalayo nje okwamanje ukuthi loba ungathi ubaxotshile kumbe bakhona babuyile bazozidifenda kumbe ukuthi ubaxotsha bengekho akuncedi ngalutho ngoba phela kasoza ke ubaphakamise lapha abakhona ezindaweni zabo ezitshiyeneyo.
Inyathelo eselithathwa ngabe Health Services Board umwe uthi yisibonelo sokuba sebeswele ababacebisayo ukuba baphathe njani udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Umthetho uzakunika ke ilungelo lonke njenge-employer ukuthi nxa umazisile umuntu ukuthi kahuye ku-disciplinary hearing engabuyanga kufanele uthathe iqhinga olukwanisayo. Ubususenzani ngemva kwalokho nango phela kabuyanga lowo muntu uzambopha yini umhambise ejele ukuthi kabuyanga emsebenzini. Usuza wathola ngapha abanye osuzathi laba sengibaxotshile sengiyathola ligroup eyinye ngiyifake ezibhedlela.
Lokhu kuza ngemva kokuba uZulu esole inyathelo likahulumende lokuqhuba umkhosi wokufola kukhankaselwa ukwesulwa kwezijeziso ezetheswa ezinye iziphathamandla zezanu-PF iningi lazo elikuhulumende esithi imali yasetshenziswayo ngabe yanikwa odokotela lokuthenga okokusebenzisa ezibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abakumsebenzi wezempilakahle abagoqela odokotela bahlangane labanye babo abavela kweleBhilitane lamhlanje behlaziya inhlupho ezibhekane lelizwe eziphathelane lomkhuhlane wemvukuzane yebele i-cancer. Okuvele sobala ukuthi abantu abaningi beza ukuzodinga usizo lokwelatshwa umkhuhlane lo usunzima ukulwisana lawo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Emhlanganweni walamhlanje owenzelwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospital kuvunyelenwe ukuqinisa inhlelo zokulimukisa abantu ngalomkhuhlane. Obekhokhela iqula elivela eBritain umnumzana Richard Ransbury ongumgcini sihlalo we-International Forum Association of Breast Surgery uthi bakhangelele ukufundisa kabanzi abezempilakahle bakuleli ukunanzelela imvukuzane yebele kusesemasinya.
Experts in breast cancer management.
Sihlangane lengcitshi zempilakahle ukuze zisise ukuthi kungani omama bakuleli besiza ukuzohlolwa. Isikhathi sihambile, sizathanda ukufundisa abempilakahle abakobulawayo leZimbabwe konke jikelele ukungezelela imfundo yokunanzelela masinya omkhuhlane lo. Labo bazabuya bafundise abanye ngapha njalo i-UBH izakhokhela lokhu.
Udokotela Crispin Tonto osebenzela esibhedlela sempilo uthi uhlupho olukhulu yikuba abantu bayaphuza ukuzodinga usizo lokwelatshwa.
We have quite a lot of delay presentation, so we wanted to see on this.
Silokuphuza okuningi okuvela ekubuyeni kwezigulane ukuthi zelatshwe. Ngakho kuloku kumhlangano lo sikhangelele ukubona ukuthi singenza njani ukuze sivikele lokhu.
Then when they come to the hospital is always too late.
Omunye wabongi unkosikazi Nobuhle Ncube uthi omama balakho ukuzihlola ngasemakhaya ukuze bathole usizo umkhuhlane ungakabi lolaka.
Bathola ukwelatshwa kulesikhathi, bathole njalo nokutshengisa ukuthi bazihlole njani bengekhaya, ngoba lo mkhuhlane ulula ngokazihlola ungekhaya ukuze usize ulephulu eselisebabile lakho kade lingeni uyakusuza ukwazi ukuthi uhambe masinyane.
Unkosikazi Phamitsa ayithaka ufakaza ngempilo yakhe ukuba yena ungomunye walabo abasinda ngemva kokuhlaselwa yimvukuzane yebele.
Ngase ngizibonile vele usengisiza kungaselalutho kungaselathemba, but through ama-doctors bangincedisa sibili ngaku-accepta even imuli yangikhaya ngisaku-accepta. So ngifuna ukukhuthaza abantu bangumama, abantu bangubaba, abantwana benentanga encane, because i-cancer is not a death sentence. Bane mina ngiyaphila, babona abanye abaphilayo.
emhlanganeni wanamhlanje kuvele ukuba iningi labantu likhanya lingelalwazi olugcweleyo ngalomkhuhlane. Abanye becabanga ukuba uhlasela omama kuphela abaleminyaka ethile yokuzalwa. Injongo yomhlangano lo bekuyikuhlaziya izizathu ezenza ukuba uZulu esabele khatshana ukuyahlolwa kusesemasinya kanye lokuba kungenziwani ukuze abantu babe lolwazi olujulileyo lokulimuka lomkhuhlane ukuze lingaze labuya esibhedlela umkhuhlane usungasalwiseki ngoba imvukuzane yevele iselapheka uma umuntu edinge usizo lokwelatshwa kuseselesikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abawasebenzisa kuhle njalo ijezise abawachaphazayo ngokuthenga adlula i-1200 watts. Lokhu kubikwa kuvezwe isiphathamandla sezesa umnumzana Fulad Gwasira oqhubeke wathi abanini bamafektali babhadala ngemali yakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi inkampani le yenelise ukusebenza. Ukuze sizwe ukuthi udaba lolu luphatha njani abantu makhaza, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okukhulunywe ngumnumzana uGwasira kusuka kubeka abantu bonke beZimbabwe bayo ku 200 units ngoba nxa sesikhanani ukuthi 200 units yesingathi affordable ngenxa yokuthi umuntu yabe uyabhadala $156 nje $156 kodwa sibe sesinanzela ukuthi yona leyo i 200 units ayisiyo engenelisa imuli. Zikhona imuli ezinkulu ezisebenzisa 400 units and i 400 units ngazuthi siyisebenzisa usukhanani ukuthi usebenzise imali engaka $978,980 okuyimali abantu bezimbabwe abangelayo nale. Ngabe bona bafaka ezinye iindlela zokuthi abantu bakhonzeve amagetsi kulokuthi kuthiwe khona ungathenga i-first 200 units lana then i-next 200 units osuyithenga mbe next other units osuwathenga abe sedula. For instance kathesi ngingathenga namhlanje amagetsi angampela namhlanje ngomhlaka 31 so kuvele ngize ngime kuze kube kusasa ngoba kuphosa yinyanga entsha khona kuyena ngibona abantu ayikuhlukuluza abantu ngenxa yokuthi umuntu kumele ukuthi igetsi ngaphela enelise ukuthi azithengele igetsi akayikhona ukuthi usumele ukuthi sendithenge kabili ngenyanga ngoba ngohlelo lwabo abalufakileyo kumele uqale ukuthenga ungathenga ka-1 beka 2 ungazothenga kwesi-3 laphana susiyabhadala ama-$3 something per unit. So kube sisiba lalaba ama-fixed charges kathesi i-7.5 meters yani isebenzisa $42 ngenyanga then i-15 emsiliana isebenzisa $78. Bona labana abangcono abama-fixed ngoba umuntu engazisebenzisela sandanga i-debt yakhe. So ngezinye indlela i-punishment yangikhona iyabe isiba i-punishment yomuntu ongekho ku-fixed ngoba ku-fixed ngabhadala imali yakhe ngenyanga usebhadele then abama-prepaid babazaba ne-problem.
Kodwa bona abantu bayenelisa yini ukubhadala lezi ndleko?
Ngawuzasebenzisa vele imali engange-900 ukuthi uthenga amagetsi uyakuvela uhola malini njalo uyasala emalini. Even yona i-200 yona leyo i-200 watts iyakudlela almost $200 bangaka abantu abahola more than $500 eZimbabwe because ngasikhangele i-pay yabantu kumele sicabange ukuthi ukhona umuntu omunye osebenze emakhithini umuntu osebenzele ezindlini zabantu anje kukhona umuntu othengisa emsikeni okumele ukuthi la yagcina imuli yakhe kukhona umuntu ozisebenzayo yena ongasoze abe le mali ukuthi ngenyanga uyabe wathi ngizathola 2000 ngizathola 1000 3000 so yena lo muntu uzathenga njani anti wonke umuntu anengathengisa emsikeni engingathola $10 nje kulula ukuqala ngoba ihamba ethenga amagetsi endlini yakhe bekungabi mnyama kodwa kathesi okumele aze ayibuthelele imali yakhe lani kwani ukuthi athenge 200 units ngoba ngabe lokhu ethenga amagetsi lani $10 kathesi minimum yokuthenga i-$50 so kuzokumele abuthele ukuthi abe le $50 $100 imali kuzayithetha ngaphi imali yona leyo njalo ngaba le $20 ngayithenga. So sokumela ukuthele engathengi $50 this time, athenge enye $50 maybe ngeviki ezayo. Sise siyathenga ukuthi yanenye iviki lanengali futhi ukuthi inyanga lokho engaphela sethengeka 3 ama-charges asemthaya ngapha. So kumele ukuthi asengena kubani, usengena ku-bracket lane $3 something.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane lo sixoxa ngesifo semvukuzane ngosuku kugqitshwa umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi isigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana phakathi kwabantu bakwele Lebanon abatshengisela besola umbuso okhona elizweni labezomvikela kuqhubekele phambili lamhlanje. Inhlanganiso yobonanga amalungelo oluntu emhlabeni jikelele iHuman Rights Watch yethule umbiko othi amasosha akwele Afghanistan adale amacala okubulala abantu mahlayana abangahlomanga lokuba hlukumeza abanye bathunjwa banyamalala. Amalunga edalela eParliament kunye lawe Senate athe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lapho kukhulunywa ngoluhlu lwendleko zikahulumende ibudget eyomnyaka ozayo. Amalunga amadale womabili la angamakhulu phose amathathu i-300 azahlala emahoteleni aphezulu abiza imali enengi kakhulu. Lokhu sokudanisa abanye abathi ngalesi sikhathi sobunzima elizweni lokhu yikuchaphaza imali ikakhulu okwenziwa ngamalunga ebandla le-MDC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana ibekezela madumafuzayo endawonye lelunga lebandla le-MDC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Ama-arms ka-state amathathu kule executive okhokhelwa umnangagwa, kube le-judiciary yabomalawa, bese kusiba le-legislature ekamdenda. Yikho-ke thina-ke njengebandla le-MDC sithi thina umnangagwa kasimrecognize, kasimboni njengomongameli welizwe ngoba watshontsha ukhetho. Yikho-ke nxa evakathele iphalamende lapho kulamalunga ethu khona okuyindawo yabo khona basukuma baphume bemtshengisela ukuthi hhayi vele kabamhloniphi kuba khona kwakhe ngoba wangena ngokuqilibezela. Kuthiyene-ke umhlangano oseVictoria Falls yi-budget consultative meeting evele kuyi-core business yawo ama-MPs. Yikho lizathola ukuthi ama-MPs yahamba-ke kulowo mhlangano. Kuthiyene kulokuthi nxa umgabe buye wazovakathela iphalamende esithi uzonika-ke i-speech, thina simtshelile njalo ekwazi ukuthi akasomongameli welizwe-ke wangena-ke ngokuqilibezela. So kulo mehluko-ke phakathi kwezinto zona lezo ezimbili. Umhlangano ephathelane lephalamende siyayenza yonke ngoba kabe kuyimandethi yamalunga ephalamende ukuthi akwenze khona lokho.
Umnumzana Fuzwayo uyamuzwa uyakhuluma lapha uBaba Ndlovu, kodwa-ke siyazi ukubana indawo enjengefolo sithiwa ngesilungu i-resort lapho okujajulwa khona. Kanti ngokubona kwakho kungani bengayenzeli umhlangano yabo endaweni ezinjengeHarare kumbe koBulawayo?
Hayi, khona kuthiwa ukuthi general eHarare kumbe koBulawayo indawo igcwele ephalamenti, ama-committee room akhona lephalamenti yakwana nxa bekhona bonke ukuthi behlala phansi bediscuse within the building. Kungaba nzima bahamba lapha nesaxoshela khona umgabe e-HICC indawo ikhona. Njengoba usitho bhuti kuyakhanya ukuthi I think bafuna nje ukuthi beke bezinike isikhathi sokuthi beke betshaya umoya bezithokozise, but ngapha sikhala ngama-expenses. Ngibuye futhi ngikhonole ukuthi uyatsho ubhuti Ndlovu ukuthi umnangakho akabamnaki njenge-MTC okuyiposition ehlaba lemvumo yokuyithatha. But my problem enginayo nxa kuyiwa efolo suke ediscussa i-pre-budget, uthulu sekukhulume straight ukuthi i-budget yakhe uyenza along the lines zama-wishes kamnangakwa, along the lines zebhena leyana i-speech ayidelivayo e-State of the Nation abayiyalayo. So kuyakhontradiktha sibili ukuthi manje pho bahambela nxa uvele kusaliwa konke okusuka kuye, akuvele kwaliwe across, ongakuthi vele ekugcineni silanda indaba yokuthi abavele baphume bona vele completely i-opposition ye-MTC ihliphume completely e-parliament ichiyane le-parliament, ngoba kusizi ukuthi kunenge okukhontrolwa nguyinakakho e-parliament but ngapha at the same time enganawo kuyasibisela emuva thina nxa sikhangele. So ngani kuthiwa kungani siyadlala kumnandi nxa kumnandi kwenye isayidi kungabi mnandi futhi mbayimbaya, hhayi akuhambi kuhlakutshengisa ilizwe i-position esiyiyo kanye efunakala ngabantu.
Nanto udaba mnumzana Ndlovu uthini wena ngalokho?
Ye ukuthi yena umnewethu ufuza kumele akunanzelele ukuthi kuthi yena umnangakho ukontrola ku-executive i-government uhulumende, then thina amalunga ethu ephalamende kawakho kuhulumende akulegislature ephalament ikho business yabo njengoba ngitshilwa ngaphambilini ikwenza umthetho ikuscrutinize i-budget naleyo evela ke kuminister of finance, bayisole lapha abayisola khona ukuthi ilungise, bayidebhethe bakhangele batho lama-proposal indingeko ukuthi kambe imali kungamele isipendwe ngendlela enjani. Nxa bengaphuma khona phana kabe sokusitsho-ke ukuthi-ke sesibulele i-democracy, sesibulele enye i-amo ye-state, kutho ukuthi-ke uye-executive omthuli laba mnankagwa babe sebesenza i-budget basuke labo bayi-implement ingazange idebhethwe, ingazange ikhangelwe iqondiswe lapha lalaphayana. So kuyabe kunzima. Akwehlukaniseni sivumeni ukuthi kulegislator ama-MPs, ama-MPs akhona yikho azangena yena leyo mhlanga lazaaniswa khona neparlament. Sisukuma kuphela kungabuya-ke i-stranger esingumnankagwa eparlament, yikho ama-MPs esasukuma khona hayi loku ayisuke omunye wena. Kodwa-ke nxa ehambe kukhabhinethi yakhe bayamsukumela bamthabele ngoba yikho akhokhela khona, bakholelwa ukuthi usesikhundleni ngendlela eqondileyo ngoba nguye aba-aphoyintayo ucabinet. Ikanti iphalamende akuaphoyinti mnankagwa, kukhetha abantwana bezimbabwe ukuthi bafisa ukumelwa ngubani kudale lephalamende. Yikho-ke kulo mehluko sizahlala siqhubeka sihamba ephalamende sisenza inhlelo zonke zephalamende, kodwa-ke mnankagwa nguye sithi kasimfuni ukuthi abuye azovakathela idale lephalamende. Angabuye amalunga ethu ephalamende asukuma amthiye asale i-stranger yedwa khona lapho.
Hayi, isikhathi sesingasa vuma ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwa.
Ya, ngigqiba kodwa ngiyamuzwa okumele sikuvumelane kuqala, especially i-opposition kumele sivume ukuthi nxa kuliwa lo mnankagwa kuliwa lo mnankagwa umuntu, sizayenza imisteki esayenza kumgaba esaxothana lo mgaba umuntu sachiya i-system. Umnankagwa yi-system, ukuthi ungenile ephalamenti umbe kangenanga kuthi i-system yakhe iye-run iphalamenti awenziwanga lutho olutshintshayo. So i-budget yena le ibuya nge-system kamnankagwa ngama-policies akhe, so lakho kakuvele kulahlwe kuyilayini njengaye nxa elahle.
Lo ngumnumzana abekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu bexoxa endawonye lelunga lebandla le-MTC umnumzana Edwin Ndlovu.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Le i-Studio 7 sisakaza sise-Washington DC. Iqembu lomdlalo othakazelelwa ngabaningi ngapha kwele-Melika owe-baseball ele-Washington Nationals izolo kusihlwa liphakamise isicoco se-World Series kulandela ukunqoba kwalo ele-Houston Astros. Iqembu leli elikhangelelwe ukuthi lizaxotsha umqeqeshi walo uDave Martinez ekuqaleni komnyaka kulandela ukudlala okungaqedakaliyo lokulahlekelwa ngumdlali omkhulu uBryce Harper lonyaka lenze izimanga eHouston. Lanqoba emdlalweni yokuqala iHouston ngemviki ephelileyo 2-0, lanqotshwa emagumeni alo eWashington DC 3-0 lingakabuyeli izolo eHouston. Emidlalweni emibili ebisele liqhube ele Houston okuba liqede amandla laqolotsha laze laphakamisa isicoco seWorld Series. Ukuze sizwe okuningi lokhu, uGibbs Dube uStudio 7 uxoxe loDan Moyo othanda umdlalo lo owebaseball yena edabuka eZimbabwe.
Hayi, yazi into enhle kakhulu ukuthi iWashington Nationals iwine i-championship ye-baseball after iminyaka eminingi bezama besihluleka. The last time abawina ngakhona ngoku-1924 besasengama-senators. So kuyajabulisa kakhulu idorobha lase-Washington lonke nje namhlanje, even nasemsebenzini lapha sibona abaningi bagqoke amajesi awe-Washington Nationals, kusho ukuthi hayi kuyaselebrate impela. Khombisa kwabanye abantu bakubona ukuthi hhayi sengingathi ibhadi le lade belalo isikhathi sonke lesi kumangalise kakhulu ukuthi bayiwine nge-Halloween. Yikho kujabulisa kakhulu khona lokhu. Namhlanje abantwana I think noma besiya ku-trick-or treating bazothola ukuthi hayi izwithi ziyabe ziziningi kakhulu ngoba injabulo inkulu.
Ye, singathi-ke nxa bejabula kangaka benzani abanye nxa ukhuluma labo khonapho lapho khona?
Hayi, hayi, wonke umuntu nje kuyabonisa ukuthi hayi ujabulile ngempela ngoba sekuyisikhathi eside. Ngathi nje vele yona ngokwayo kuyi-national ingakazi iwini i-championship, njengoba ngisho last time abawina ngayo ngo-1924 babengama-nationals ngaleso sikhathi, babesasengama-senators. So yinto emangalisayo kakhulu, ngibona abaningi bagqoke amajesi abo awe-Washington Nationals baziqhenya kakhulu ngendlela i-Washington iwine ngakhona.
Ngizwa kuthiwa la uyayithanda i-baseball, eh?
Hayi, ngiyayithanda lami nokuthola amatikiti. Sometimes ngihambe ngiyobukela lapha e-stadium. So yigame lami esengayifundayo ngokuhlala kwami lapha isikhathi esengisihlalile.
Alo-ke nguDan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia. Kusenjalo, uJoseph Njanji usethulela impumela imidlalo eyeviki lesimachumi mabili lathoba minwe mbili edlalwe esigabeni seCastlelager Premier Soccer League lamhlanje emini.
Iqembu le-Highlanders linqobele iyada nge-3-1 emdlalweni weviki lamachumi amabili lathoba minwe mbili elesigaba seCastlelager Premier Soccer League, okuyimpumela ekhuphule inani lemiklomelo elilayo yaya kumachumi amathathu lathoba minwe munye. Ngokunqoba lokhu, iqembu le-Highlanders likhuphuke engalaneni yemiklomelo lahlala endaweni yesithupha. Abahlohlele iqembu le-Highlanders uMbongeni Ndlovu, Godfrey Makaruse kanye loTinashe Makanda, njalo wonke amagoli eqembu le-Highlanders angene ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Ohlohlele iqembu le-Yada igoli ukhipha inhloni ngumgadli uRalph Matema, yena okwadlalela iqembu le-Highlanders eminyakeni edluleyo. Ekhuluma lentathela izindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uAndrew Peter de Jong uthe uyathokoza kakhulu ngempumela yomdlalo wanamhla.
Ngiyathokoza ngempumela yemidlalo wanamhla, njalo sesikhangele umdlalo olandelayo. Okungikhathazayo ukuba thina okumele sihambe umango omude siya esikodleni yithi esidlale ngolwesine, ikanti iqembu le-Dynamos lona lidlale ngolwesithathu, okutsho ukuba balesikhathi eside esokuphumula.
Iqembu le-Highlanders lizavakatshela esikodlweni iHarare ukuyadlala le-Dynamos ngempela viki yezayo. Komunye umdlalo weCastlelager Premier Soccer League odlalwe namhla, iqembu le-Black Rhinos linqobele iTelone nge-2-1. Limpumela ithe iqembu le-Rhinos lihlezi endaweni yesihlanu lile miklomelo yangamachumi amabili lambili. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umpalo umpalo fele umtaka mali hayibo, umpalo umpalo fele
umtaka mali
washa yenga umtaka mali
isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Odokotela abasanda phutsha izifundo bembe phansi besithi kabasoze bavume ukuyathoniswa nguhulumende. Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abasebenzisa amandla la kuhle, kodwa ijezise abawachaphazayo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gando.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.